Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 16 kuNtulikazi 2023 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change uthi uzanqoba ukhetho oluzayo.
Baba uMnankagwa uyawina, osekusele ukuthi sikhele ukuthi uwina nge-margin enganani kodwa hhayi.
Abakubandla le-ZANU-PF bathi basekelwa nguZulu elizweni lonke jikelele. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kumele kuladwe umthetho omutsha we-Patriotic Bill. Sizalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulumsakazo. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bebandla le-Citizens Coalition for Change bebethe gwaqa eMkhoba Stadium eGweru namhlanje emhlanganweni omkhulu wokusungula umkhankaso wokhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Ngakufanayo ele ZANU-PF belikhankasa eMaswingo lapho umongameli Emmerson Mnangagwa adembise khona abantu izulu lomhlaba ingakhethwa ngoZulu. Kubika u-Ezra Jesus Banda.
Umkhokheli webandla le-TPC uMnumzana Nelson Chamisa utshele abalandeli bemandla lakhe ukuthi senqobile kukhetho oluzayo, njalo abantu kumele bebone ukuthi bavotela inhlalakahle.
Tikuya negambeni sithi tuda kusarudza hurumende yemunhu wese, mutungamiri wemunhu wese, upenyu wemunhu wese, ikonomi yemunhu wese, ivura yemunhu wese, rugare wemunhu wese, mari yemunhu wese, dzidzo yemunhu wese, basa yemunhu wese, imali yemunhu wese, umsebenzi wemunhu wese, inkululeko yemunhu wese.
Uqhubele phambili uChamise esithi umbuso wakhe awusoze uthathele abantu umhlaba.
Udaba lomhlaba 25
Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa layo ubeke ogudu ekhankasela ukhetho oluzayo. Utshela amalunga ebandla leli uba kuningi osekwenzekele, ngakho ke kumele abantu bamvotele ngobuningi babo. Bekule nkulungwane lenkulungwane zabantu emhlanganweni lo. Ilunga le-ZANU-PF uMnumzana Khule kwashe Musaka uthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzayo.
Kusegcekeni ukubana ubaba uMnangagwa uyawina, osekusele ukuthi sikhele ukuthi uwina nge-margin enganani kodwa hhayi usenqobile. So ngomafitshane sithi ukukhankasa kuhamba kakuhle, kuhamba ngokuthula, kulokubambana okumangalisayo ebandla le-ZANU-PF endaweni eziningi ezijiyeneyo. Izimoto zethu ziyagijima phansi laphezulu, bayagijima ama-central committee, bayagijima ama-ANC, bayagijima ama-provincial member ethu, bayagijima i-DCC yethu, wonke umuntu uyagijima ecampaign, ama-senator ethu bayagijima. So lokubamba lokuthize ebandleni lezano PF
abebandla lezaphu lele United Zimbabwe Alliance bathi labo bayabhotabhota becela ukuvotelwa umkhokheli webandla lezaphu mnumzana Sibangelizwe Nkomo uthi basebenza emphakathini
sisiyabhota indawanyana yonke sikhangelele ukuthi sibhote ilizwe lonke size siyefika khona eManicaland leMashonaland West lapho esilaba esilama candidates ama council khona ikho ke sibhizi sibili ngakho lokho udubo nje esihlangane lalo olukhulu ukuthi kasenelisanga ukuthi sifake umongameli ukuthi ancintise kuzihlalo sikamongameli kungenxa yokuthi imali yasuka yabankulu kakhulu le eyaqanjwayo izeki.
Umnumzana Frank Mhlanga umsekelo umkhokheli webandla le-United Zimbabwe Alliance uthi bathakazelelwa nguZulu.
I-UZA iyaqhubeka ngomkhankaso wama-campaigns, siqhubekela phambili senza konke, silungiselela ukuthi sinqobe kulolu khetho luka-2023. Siyenzeni konke ngokuthula, kungabi lodlame, konke asikwenzeni ngokuthula, sithi no to violence.
Umnumzana Efi Dlela Ncube olandela imikhankaso eqhutshwa ngamabandla wonke uthi kuningi okuthenjiswa abantu lonyaka ngesikhathi sokhetho.
Amaqembu ayathembisa ebantwini ukuthi azakwenza lokhu lalokuyana. Nxa ngingaqala ngeqembu lezanu PF okuningi lithembisa khona lokuyana elalikuthembise ngo-2018, elalikuthembise ngo-2013, ngo-2008. Okunye njalo yilokho elalikuthembise ngo-1980 okulokhe kungenzekanga. Okuningi kwangikhona yilokhu ababekuthembise ngo-1985, 1990, 1995. Lokhe bekuthembisa ukuthi baza kwenzela abantu lokhe bengakugcwalisanga. Izinto ezinjengemisebenzi, ilizwe lokhe lingela misebenzi, kakula industry, kakula zomnotho. Abantu bafunda nzima. Kwakulezithembiso zokuthi kuzaba lemfundo yamahhala lokhu ingekho. Lezinto nje ezihlukahlukeneyo. Ukuthi omama baza kwelatshwa mahhala ezibhedlela bayebeletha mahhala. Abantwana belatshwe mahhala. Lokhe kubhadalwa, lokhe kuthenjiswa nje kungenziwa. Kodwa kukhona okutsha njalo abakuthembisayo lokhu lalokhuyana. Kodwa kulutshwane kulalokhu abakuthembisa kwangenzeke. Iqembu le-CCC lalo siyalibona liyakhankasa njalo lanxa livinjelwa, liyavinjelwa kakhulu. Kodwa isethembiso salo sigxile kakhulu kunguquko eliza yiletha leli qembu uma lingathatha uhulumende ukuthi lizadiliza konke okubo kwenziwe izanu PF kusuka ngo-1980. Yikho lapho liqine khona kakhulu. Ithembisa imisebenzi, ithembisa utshintsho ezomnotho ezisebenzayo, ukuphela kwamalayini emabhenki, lezi zinto ezinjalo.
Iningi labantu lithi liyavota lo nyaka uhlanganisela lentsha kukhetho ngamhlaka 23 ngobakazi 2023 ngimele Studio 7 ngapha eGweru igama lami uEzra Jesus Bar.
Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kumele kulahlwe umthetho omutsha we-Patriotic Act. Umthetho lo obizwa ngokuthi Criminal Law Codification and Reform Amendment Act upasiswe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki ephelileyo. Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuhlanganiswa we-Freedom Alliance uthi i-Amnesty International ikhuluma ukuthakazelelwa nguZulu.
Siyayibonga i-Amnesty International ukuthi ingeyezinye zenhlangano ezima loZulu weZimbabwe ukuthi ithothoze isenzo esibi kakangaka. Umnangagwa kungomunye umuntu bekumele kumyangise ukuthi ivini imbali yelizwe izambhala njengomuntu owephula ilungelo labantu ngendlela esabekayo, ikakhulu esebenzisa umthetho. Ngoba kufuna ukuthi kungabi lo muntu ophikisayo ongathi ukuthi okwenzakala eZimbabwe akulunganga.
Pho manje kumele kwenziweni ngoba i-Amnesty ithi ngcono umthetho lo ulahlelwe kanjani?
Umthetho lo kumele ukuthi uphikise. Kumele ukuthi uZulu weZimbabwe naye asukume ukuthi umthetho lo siyawuphikisa, sivumelana naye i-Amnesty International ngoba incedisa thina khona lokho esikusolayo. Futhi bekufuneka ngabe kuyavuma uZulu weZimbabwe amjezise ngokuthi angamvoteli. Ngoba nxa kuvotelwa umuntu onje isiko azalithiya libi kakhulu liyenyanyeka elingasala kuZulu owelize even i-generation elandelayo. Yikho sekumele ukuthi bakufunde ukuthi kumele ungavela ube sesikhundleni wenze imithetho yokuthi awusola. Uyabunga umuntu onjani ongasolwayo? Nguhulumende onjani ongasolwayo? Engathi uhulumende abaphethe even abe-America abale democracy labo bayasola. Yona iZimbabwe iyabasola uhulumende bakwezinye indawo.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuhlanganiswa we-Freedom Alliance sixoxe laye ese-Johannesburg kwele-South Africa. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Believe Gawule okubandla le-ZANU-PF.
i-patriotic building ngokuthi ivikele ilizwe lethu lingathengiswa nabanye bethu. Ukuthi nawe ungumuntu kumele ube ngumuntu ongahambiyo siyatshela ukuthi ilizwe lakho walethile lizithezi zobhenotho. Ngokunjalo ukhulume kubi ngelizwe lakho. Ngelizwe lakho ukhuluma ayibelwa ngumuntu but ngelizwe lakho. Ilizwe into eqakathekileyo kakhulu ongamelanga siyithengise. Njalo khonapho ungakhangela kithi ilizwe yinto eqakathekileyo ngoba ilizwe lethu sonke ungakhangeli nabantu abantu behlupheka beseveni phakathi kwelizwe. Kudalwa ngabanye bethu becela bethi hayi into kazimanga kuhle kumele bethengiswe kumele bethengiswe. Izithezo zonotho zihluphekisa umuntu ohluphekayo vele kithi. Abantu abahlezi kuthi vele abalanda abangazwa vele ngama-sanctions.
Ye kodwa-ke kulabantu njenge-Amnesty International inhlanganiso ezithi kolonke vele ukuthi kubisa umthetho tonje akulunganga wena ubona zani ungalahlwa yini umthetho
kusiya ukuthi abanye bethu bakubona njani kodwa mina ngibona ngani umthetho lo uze ngemva kokunanzelela kakhulu ukuthi kube nobuchapha bokuthengisa abantu bethengisa ilizwe labo besiyakhuluma into ezingayisizo ngelizwe labo besiyakhuluma amanga ngelizwe labo befuna ukuwa-advansa ama-agendas abo aqatshileyo besebenzisa ukuthengisa ilizwe labo. Kuningi kakhulu okwenzakele kithi sokuwonakeleyo ngobumo ukuthi abanye bethu besiyakhuluma amanga bona ngale ngelizwe labo besiyathengisa ilizwe labo elitengile elitengile ngoku umthetho loyo uzazifikela khonoko ikakhulu kithi thina abanikazi belizwe elithengisa ilizwe lelo.
Umnumzana Belief Gawu le ukubandla lezizanu-P F besixoxa la ekobulawayo. Njengangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba iqhubekela phambili impi kwele-Ukraine lapho le-Ukraine lilwisana kabuhlungu nebutho le-Russia esabelweni se-Donetsk. Sobe isikhathi sezamasiko. Lamta spoka lomnumzana David Muhavinyana Ngwenya inyanga elodumo ehlala kobulawayo. Sawamukela uhlelo kwa.
Ngiyabonga Xcobe.
Yes, lamhlanje ke sikhuluma ngokucolwa phumbe ukucola into ezinjalo. Ukusitshela ukuthi vele kuyini lokho?
Ukucola kusho ukuthi nga umuntu esekhuphile amalobolo enkulu yenkomo ukucolwayo. Ukucola kuyikubonga ukuthi lomolo lihlambuluke iy'soko zombili zikhululeke ukuthi mkhwenyana usuqedile umlando usungumkhwenyana ogcweleyo. Inkomo yana eyokucola iyadatshulwa phakathi abanye bathathe umhlubulo wangancane kodwa lina elikhupha izinkomo yayijabula inkomo liyana umhlubulo wenu liwupheke labana labo bazathi befika khona lenyibo lenyama liyana bazabizana nezihlobo ukuthi hhayi sebebuyile laba kade bethuniwe ukuthi bayecolwa. Yikho-ke sebezachathelana amaqatha ukwenzela ukuthi wonke umuntu azuze isobho lo mhluzi umkhelokuyana wenza ukuthi kuhlambulula inhliziyo zabantu kuyaqinisa futhi ukuthi ubani uselobole luseqedile kakusekamlandu ukwenzela ukuthi abantwana bengakhathaziki babe sebehlengiwe ukugcweleyo. Ukuhlenga kusho ukuthi babe sebelotsholwe akusekangisezabahlupha ngoba kuyabe sokuhlambulukile.
Ye singathi kuvame kanganani khonokho kulezi nsuku?
Kulezi nsuku inswelo yize zikhona kodwa-ke nxa ungenziwanga lokho usungulando lwantwaneni nxa bengahlengwanga uhlupho kazipheli kubo ngoba amadlozi ayibo kanina lapha khona abazalwa khona babe bengadlanga lutho. Yikho lokufeleyo laye ukuthi ugedise lokho nxa engalalutho abantu abakhe bengakhula sebesebenza bazaqala ngokukhupha intobololeliyana okwenza ukuthi bacolwe.
Lo ngumnumzana David Mukhavinyana Ngwenya inyanga elodumo ihlala kobulawayo.
Babethethela amadlo bengcina amasiko wena
woma nje sike sizwe ezokholo lwesikristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni namhlanje?
Ngifuna sikhangele ukuloba kukaPaul ebhalela uTimothy i-chapter ka-1, Timothy wokuqala i-chapter ka-1. Sikhangele ke lamavesi kusuka kuverse 3 sisehla siya phansi sisiya kuverse ka-6. Uthi yena uPaul nxa eloba, kwathi mhla ngisiya eMacedonia ngakutshela ukuba uhlale e-Efeso ukuze ulaye abathile ukuba bangafundisi okwahlukileyo futhi bangachithi isikhathi belalela izinganekwane lezindaba zosendo olokuzalana ezingapheliyo ezibanga ukuphikisana endaweni yokuba ziqhube icebo likaNkulunkulu elisekukholweni okuyikhona esikuqondileyo ngokulaya kwethu luthando oluvela enhliziyweni emhlophe lakuso isazelo esihle nasekukholweni okuqotho. Ngakho ke siyananzelela lapho ukuba imilayo eminingi uPawulu ayeyinika abalandeli bakhe uTimothy umbe sithi njalo eloba ebhalela amabandla ayewaqalisile kumbe amabandla ayencedisa ukuba akhule. Siyananzelela ukuba into yayimqoka kuye kwayikuba abantu bangaphambanisi kumbe bangaphambuki ekufundiseni okukhona elizwini likaNkulunkulu. Siyabona ukuthi into yayimqoka kuye uPawulu ikuba abantu amakholwa bazwisise ilizwi likaNkulunkulu ngoba kuyilo elenza ukuba umuntu azwisise ukuba uNkulunkulu ungubani, akwanise ukuzwisisa njalo ukuthi angathandaza njani, akwanise njalo ukuzwisisa ukuba angaziphatha njani nxa ezithi yena ungumKristu, njalo lokuthi angakhula njani esiKristwini. So siyanazela ukuba uPawulu nxa eloba incwadi zakhe zonke, umbhalo kaThixo, iBhayibheli, ilizwe likaNkulunkulu lalimqoka kuye, laliyilo eliba isisekelo sento yonke. Siyananzelela ukuba wayelaya amabandla izinto ezehlukeneyo, kodwa zonke izinto wayebalaya esukela elizwini likaNkulunkulu ngoba lona liqakathekile. Amaviki lawa ayedlulileyo sikwanisile ukuthi sicandule njalo sibeke silontshe iBhayibheli lesiNdebele lona ebelichasiswa licazulwa lisuka ku-NIV, iversion ye-NIV eyesilungu kwalungise lesiNdebele. Lelo Bhayibheli ke selingenile ebantwini esizweni sangapha esemathebeleland. Kuqakathekile ke ukuthi wonke umuntu ongumKristu lalo ongasomKristu ofisa ukuzwisisa ngoNkulunkulu, ukuzwisisa kwakho uNkulunkulu lokukwazi kwakhe uNkulunkulu kusukele ekubeni abelazi iBhayibheli. Ngakho kuqakathekile ukuthi iBhayibheli libe ezandleni zomuntu wonke ngoba siyananzelela ukuba into eduhisa abantu ikuba ke babe bengabali, bengachasiselwa, bengafundiswa iBhayibheli. uPawulu uthi yena nxa esekhuluma ilizwi likaNkulunkulu uthi linjengomhedla, ikanti njalo uthi ilizwi likaNkulunkulu liyenza ukuba umuntu abe nolwazi, ukuba umuntu akhule elwazini lwakhe lukaNkulunkulu. Ngakuleni indlela ongakhula ngayo. uJesu yena nxa ekhuluma ilizwi likaNkulunkulu uthi yena umuntu angeke aphilwa ngesinkwa kuphela, kodwa uphila ngelizwi elivela kuNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu ngiyathandazela abalaleli bami bonke ukuba nxa bebala ilizwi lakho kumbe belilalela livule ingqondo zabo. Nkulunkulu wami, ngiyathandaza ukuba bazokulangathelela ukuzwa ilizwi lakho. Ngegama likaJesu ngiyathandaza. Amen.
Lo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkungo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo. So isikhathi sabatsha. Yeah, lamhlanje ke kwezabatsha sixoxa lo Brilliant Mpofu khona ngale ke kule South Africa. Mpofu, kunjani baba?
Hayi, ngiyaphila.
Usebenza umsebenzi bani khona?
Usebenza ukontraka, yasiyona lo kuyakha.
Yelula sizwe ukuthi wakhani, uyabusenzani?
Siyabe siyakha just izindlu zabelungu, sometimes siyathola siyathola i-room indlu yomlungu siqale from scratch siyakhe size sifike ekugcineni siyirufe kuplastwe soko reno light everything nje just like that electric everything nje
wakufundela kono
angizange ngikufundele just ngafika lapha eGoli ngo-2016 ngajoyina lami icontractor ngaqala ukwenza just contractor ngililebha mixidaka just like that lamazo lokho ngifunda umsebenzi siyaphambili.
Yes, ngathi kodwa kuyadlisa yini? Ubona zani uyadobha mbijela amasenti kona?
Bona amasenti uyadobha because sometimes ngiyahoda after 2 weeks or after inyanga kudiphenda ukuthi abomakethe endaweni enjani.
Mm-hmm. So akutshela abantu ngomsebenzi wakho njalo lokuthi abantu abafisa ukungena emsebenzini onjalo kumele benzeni njalo wena ufisa ukuthi uzimele wedwa utshaye ifotsholo wedwa kona?
Uzithola umsebenzi sometimes njengalapho engisebenza khona kuyabe kufunakala into ezinjengo-passport. Ukwazi ukwenza i-permit and then ukwazi ukungena emsebenzini ube right just uthole ona le imali after 2 weeks and then just like that.
Mm-hmm. Ule exemption permit.
Yeah, and the exemption permit ngayithatha 2019 mangifika la eGoli yiyo yabe ngiyisebenzisa just ukuze ngingene emsebenzini ngikwazi ukusebenza ngithole yona lawa imali engiyithola after i-fortnight.
Yes, siyabonga kakhulu mpofu ungathinela kusasa mfowethu, sibonga kakhulu.
Hayi, siyabonga, ngiyabonga nami ngiyajabule lami ukutholakala emsakazweni sengathi nami ngingazwakala.
Kwezemidlalo nansi impumela yemidlalo edlalwe namhla kusigaba sekasilaga Premier Soccer League, kubika uJoseph Njanje.
Iqembu leLinders liqhubekele phambili lichayeziwayo njengoba linqobele iRentals nge-1 kanyaya emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yemandaba namhla emini. Ohlohlele iqembu leHighlanders kumele ikhaya Ncube limpumela itsho ukuba iqembu leBhozo selikhokhela ngemiklomelo yemine phezu kwengalane yemiklomelo njengoba selile miklomelo engamashumi amathathu lanye 31 ngemva kwemidlalo elishumi lanhlanu 15. Ikanti elisendaweni yesibili leNkezi Platinum Stars lile miklomelo engamashumi amabili lesikhombisa 27. Emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeGibo iqembu leBulawayo Chiefs lichayele 3 ngetrikanya njalo umgadli uOpriel Jirinda nguyo lichayela emambuleni kathathu. Ngasebhathaya enkabazwe iqembu leBlack Rhinos libe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele wange. Ohlohlele iqembu leRhinos ngualan Gadzi kwakuthi ohlohlele iqembu lewange ngukelishiya Ndindi. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo ngingujoseph Njanji.
UJoseph Njanji uqoka njalo lowaye ngumqeqeshi wamaqembu abalisa elamazulu elenjube Sundowns uDaniel Ndlovu othi sebebalutshwane abasakhulayo abathakazelela udlala umdlalo wenguqu kulezi nsuku.
Ndlovu uthi uhlonzi lomdlalo wenguqu kalusafani lakudala ngoba kunenye bona abakhula bekwenza okungasayenziwa ngabasakhulayo kulezi nsuku.
Idifference engathi inkulu passion, esingathi ngesilungu bathi passion. Kudala siqala sidlalelele lo mphephe lesikweya kube le freedom. Ubuthona ilanga lonke useboreni and abantu even laba beqeqesha ngabe ngabantu labana ababelothando lwebhora. Uthando hatsho kwemali. Umuntu belithanda lona ngokwakhe ibhora ubedlala okokuthi into le uyayithanda hathi okwemali esesikubona namhlo ukuthi hayi inxa imali ingikho hayi ibhora alisekho and le technology esesiyibona esikhona kathesi isenza ukuthi abantwana bona abancane abaningi sebezivukelela othelevision lemafonini lapha uthole ukuthi abantwana ukuthi bayedlala lona lele lephepha abasalandaba lakho ngenxa yokuthi kulezi nto eziningi asebezenza kathesi.
Undlovu uqale ukudlala ibhola eselokishini lelo Vive ngama-1980s lapho adlalele khona iqembu labasakhulayo elaziwa ngokuthi yi-Manchester United. Uthe esuka lapho wadlalela amaqembu abalisa ele Gold Star, ele Vita Form kanye lele Hunyani lona acine eliqeqetsha.
Ngadlala iminyaka ephose ethize ngagcina ke sengiyimfuthi esengikhosha iHunyani Corrugated. Ngahlala kiminyaka kusuka nje odezi befika besuka kuma juniors Dezi, uThabani Masawi, uSouth Sophiri, uJoel Lupadla, uNdodana Sibanda. Lapha ngiqamba abantu abadlale kuPremier League uNdodana Sibanda, uNkosi Thabile, uNeva Nyoni, uJohn Sisiyo Zamba. Bebesuka bonke kuqembu lami eleunyane corrected.
Ikambu le corrected belidlala kusigaba sika division 1 njalo umsebenzi wakhe omuhle udale ukuba aqhatshwe kuqembu le amaZulu lona ebelinge linye lamaqembu ahamba phambili emdlalweni wenguquko leZimbabwe eminyakeni edlileyo.
Ahlala iminyaka phose ngu 4 kumaZulu. Ngasuka kumaZulu ngaya ku Indube Sundowns lapho ngihlalile iminyaka ku Sundowns iku Premier League lanxa isiku Division 1 ngathi ke ngisuka ku Indube Sundowns ngaya ku Real Stars iku Division 1 ngahlala ke ku Real Stars yathi ke lapha nokudilika kwa Real Stars ngaya ku New West ke ngagcina ke ngo 2013 ngase ngicabanga nje ukuthi ngeke ngihlale ngeke ngishiyane lokwebhora kwaze kuzofika ke khathesi ke sengicelwe ngamadoda lawo awe Ratanang timu ese Kautu Park.
Iqembu le Ratanang lisungulwe enyakenye njalo lidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Sike sizwe ezomculo.
The crossing. Leyike ikhuluma kabanzi ngempilo yabantu bakithi. Sibabona be cross uLimpopo besiya eSouth Africa. It was prompted mainly by issue ama permits. Ukuthi njengoba ama permits la sokuthiwa expire azaphela. Kuyoba yini ke esizweni sakithi abacross abuhlungu. Abanye siyabona imiphefumulo isala lapho kuLimpopo River. Bethathwa ngamanzi, abanye bebulawa yile abantu abangalunganga engibazizonda kakhulu kuthiwa amagumaguma. Impilo yabantu bakithi ibuhlungu kakhulu. Mabe fike eSouth Africa bahlutshwe ngabantu be-xenophobia kuthiwe buyelani kini. Ukhumalo axotshe omunye ukhumalo ngoba lowo khumalo wazalelwa ngangale kaLimpopo. Babuye babotshwe ngamapolisa kuthiwa ninamaphepha. So it's basically that. It's a very good album. Abantu bangaya kiyo bayayilalela on Spotify, on all online platforms, na ku YouTube ikhona, YouTube Music ikhona. Bakholise kakhulu. Zikhona ezinye ezimbili engizishayile ngezomoya. Zitshengisa nje abantu ukuthi before kufika indoda emhlophe e-Africa, uNkulunkulu thine simbiza mfihlakalo umvela inqangi wayevele khona. Okhokho bethu begade izintaba kubonjeleli besiyaxhumana nalo uNkulunkulu. So it is just ukubabisela emuva nokuba remind ukuthi azange sazi uNkulunkulu ngokubuya kekhiwa besivele sibazi uNkulunkulu. Abakholisi abantu kube kuhle njalo, siyabonga.
Jemanya is a boy. Jovis.
Okay, umadlela sikhobokhobo liyamazi kakhulu. Singagqiba uhlelo lwethu lwamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change uthi kuzanqoba ukhetho oluzayo. Laba kubandla le-ZANU-PF bathi basekelwa nguZulu elizweni lonke jikelele. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kumele kulahlwe umthetho omutsha we-Patriotic Act. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Lakho njalo ukuthumeza text message kunombolo 80+1 202 465 0318. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Wolivalisa umthembo sithemba uKip Sithube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.